EMzimbabwe selibumba umthetho olakho ukuba kuvalwe inhlanganiso ezizimeleyo okuthiwa zikhankasela kumbe zinika imali abezombusazwe. Iphephandaba leSunday Mail libika ukuba idala lephalamende lizahlafuna imithetho emitsha ezagambela umthetho we-Private Voluntary Organizations Act. Phansi kwezikondiso zomthetho lo kuza kuba lo muntu obizwa ngokuthi ngu-registrar okhethwe nguhulumende ozakwamukela imali yokubhalisa inhlanganiso ezizimeleyo, ozabona ukuba zisebenza kahle njalo uzaxotsha abaqondisi behlanganiso lezi nxa zingenzi kahle. Abazatholakala besephula imithetho bazahlawuliswa imali enengi kumbe bavalelwe entilongweni okomnyaka. Abatholakala bengalancwadi zokusebenza elizweni bazavalelwa entilongweni okweminyaka elithumi. Ukuze sihlaziye kudaba lolu, sixoxe lomnumzana Efidlela Ncube kolela ilungelo loluntu.
Kuyacaca ngempela ukuthi iZANU ifuna ukusala iZANU yodwa emhlabeni, konke okunye kube yiZANU. Ifuna osobhuku babe ngabeZANU, abalisa babe ngabeZANU, izinduna ngezeZANU, amakhansila ngaweZANU, ama-MPs ngaweZANU, ama-senators konke ngokweZANU, upresident ngoweZANU, abantwana besikolo babe ngabeZANU. Yikho ubona ukuthiwa baye ku-Chitepo School of Ideology labo bayekwenziwa babe yiZANU. Ngesingayo ngabo akusafundwa physics, akusafundwa chemistry, akusafundwa business, kufundwa i-ideology yeZANU. Ngabe izikolo zonke zifundisa iZANU. Akupheleli-ke kukhona lokho abafuna ukukwenza. Bafuna ukuvimba ama-NGOs, kuyalandela bavimba ama-political party, bazavala ama-church, bazavala ama-mosque, bazavala yonke into engasoZANU. Ama-NGOs aqakathekile ekuthuthukiseni ilizwe, ekuvikeleni amalungelo nabantu. Ngayengasekho ama-NGOs azimele kangekho ngaphansi kweZANU, ilizwe liyabe seliphelile. Ngakho-ke kawucitshwe lo mlilo, kuvinjelwe ukuganga okungaka.
Umnumzana Efidlela Ncube ulwela ilungelo loluntu. Sixoxe njalo ngodaba lolu lomnumzana Eliphas Mashaba okubandla leZANU PF.
President le cabinet into abayikhangeleyo ukuthi beke befake i-order kulaba bantu behluzwe ukuthi kambe bona benzani. Sibonile i-America o-Britain befaka izimali through ama-NGOs wona lawa. Ukuthi kuthiwa khona izimali zizonceda abantu eZimbabwe kodwa zinikwa through ama-NGOs. Ama-NGOs angikhona usiwakhayela ukuthi avele evela nga alama-links labo-MDC alama-links labo-position and so forth. Ngakho-ke i-problem esilayo elizweni lapho yama-demonstrations, i-problem yokungazwisisi, i-problem yokuthengisa ilizwe ivelela kubo bona abantu abasponsa ama-programs anjengawona lawo. Ngakho-ke siyakusekela kakhulu ukuthi kakulungiswe, ivele baningi kakhulu, kababe ngabantu ababuya besebenze through ama-structures abaphiwa nguhulumende.
Umnumzana Eliphas Mashaba lilunga lebandla leZANU PF ubexoxa le-Studio 7 ekoBulawayo. Kasenelisanga ukuxoxa ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende.